ayathi yana ama-toxicology but isikhathi kuyathatha isikhathi amanye athathi amaviki kuyathatha iviki yonke engingabi khona
singathi khona kulungiswa khonapha eZimbabwe kumbe kumele ukhanjiswe kwezinye indawo
ayathi yanaanto angalungiswa lapha kodwa amaningi ayenziwe e-South Africa
singathi anjengawaphi ikakhulu nxa sikhuluma ngakhonokho baba sibali
i-toxicology kaningi ingaba i-toxicology ekhangele ukuthi umuntu udleni leyo ivame ukuyenziwa lakhona eZimbabwe but lekhangele ukuhlola igazi ukuthi kulama-chemicals anginjani egazini ivame ukwenziwa e-South Africa
singathi-ke nxa kusenziwa e-South Africa lakho kuthatha sibili amalanga athize sibili
ya kuthatha isikhathi asiyonto ephangisayo
ye singathi-ke kodwa nxa sebekhangela khonapho-ke egazini bedinga ama-chemicals bajala ukubamba anjani khonapho
okuvamileyo ukuthi bakhangela njengokuthi umuntu ubenathi amaphilisi ukuthi umuntu ubenathi amaphilisi awe-b p kumbawani so bayakhangela umuntu amaphilisi e-b p ukuthi ilevu yakhona inganani phakathi egazini nxa kukhona abakucabangelayo lakho babe betargeta khona okho abakucabangeleyo ukuthi lokho akufanelanga kube khona kukhona and ama-levels akhona njalo i-testing yakhona i-stepwise ungafikala ukuthi kakukho sidinga okunye dinga okunye yikho kuthatha isikhathi eside
nxa umuntu kumbe sithi angahlatshwa ijekiseni ngabanye abantu bemhlabe okunye okuyinto okuthize kuyabonakala lakho nxa bangakucubungula kuhle
nxa bekwazi ukuthi badingani bangakubona but okuhluphayo ukuthi nxa ungavele ungacabangelanga ukuthi kuyini okudingayo kungahlupha bengahluleka ukukubona
singathi kumele ube lesazela kuqala
ya nxa ulesazela njengoba sisho ukuthi nxa umuntu le-overdose yamaphilisi sithi kumbe ama-pain killers then uyakhangela ilevu yama-pain killers egazini ukuthi inganani ngoba uyakwazi ukuthi umntwana unathe amaphilisi la nxa ungakwazi ukuthi unathe waphi kuyahlupha ukuthi ukwazi ukuthi ukugandisela ngayo.